Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazibo 8 mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yabodokotela ithi ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kodwa ilizwe liqhubeke livaliwe kutshengisa sobala ukuthi akusetshenziswanga lwazi lwesayensi ukuthatha lesi sinqumo.
Kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abaningi, ezasuthisa izisebenzi, isuthisa abantu abahluphekayo, isuthisa abantu abadinga imisebenzi, isuthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukene. Ngineyo isuthise njalo osomabhizinisi.
Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMathebeleland North, umnumzana Richard Moyo, uthi ibandla lakhe lithola usekelo oluningi kakhulu kulesi sigaba kanye lelizwe lonke jikelele ngenxa yenhlelo ezimqoka eziqhutshwa nguhulumende.
Usekelo siyaluthola ngoba zona ezinhlelo engikhuluma ngazo konke kulokhu kuphuma kumanifesto ezanu PF, ngoba abantu konke kulokhu izinto ababekhulume kudala udlulile
kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kusigaba sinye eseMathebeleland North, umnumzana Prince Dube Kosimanda, uthi akulanhlelo ezikhulunywa ngumoyo eziqhutshwa kulesi sigaba.
Bona nqabe kubona uRichard, hayi bakubona nje ngoba baye behambe begqoka ama-overalls abamhlophe nama-helmet besiyathatha impikitsha. Kodwa in terms of ukuthi khona sibili esikubonayo kuground akula lutho olukhanyayo.
Lokhu kutholakala izidumbu zabantu ababulawa lizulu lesiphepho uHurricane Ida kwelemelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yabodokotela ithi ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kodwa ilizwe liqhubeka livaliwe kutshengisa sobala ukuthi akusetshenziswanga lwazi lwesayensi ukuthatha lesi sinqumo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehlise iziqondiso lezi zisuka kusibanga sesine level 4 zehla zaya kuzinga lesibili i-level 2. Lokhu kutsho ukuthi isikhathi sokusebenza kwamabhizimusi ngelanga sesiyaqala ngo-8 ekuseni kusiyafika ihola lika-9 ntambama. Isikhathi se-curfew sesizaqala ngehola lika-10 ntambama kusiyachaya u-5:30 ekuseni. Amabhawa lama-night club azahlala elokhu evaliwe. Abantu sebengabuthana nxa bengedluli ikhulu i-100. Amabhasi avela emadolobheni ehlukeneyo asevunyelwa ukuhamba-hamba. UMnangagwa uthi ukwekethiswa kwemigoqo le kubangelwe ukuthi imizamo enziwa nguhulumende yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus iyasebenza. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi imininingwane ephuma kugatsha lwezempilakahle itshengisa ukuba inani lokuthelelana igciwane le-coronavirus selehle kakhulu okokuthi okwakathesi akukadingakali ukuthi ilizwe lihlale liphansi kwemigoqo ye-lockdown. Amabandla aphikisayo ethesa uhulumende icala lokusebenzisa imigoqo le ukwenqabela imikhankaso yawo. Sixoxe nesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19, i-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, kuyekethisiwe kusuke ku-level 4 kwaya ku-level 2, okutsho ukuthi izinto eziningi kade zisenziwa zivimbela abantu ukuthi bazenze kumbe zenziwe azisezukubavimbela. Kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abaningi, ezasuthisa izisebenzi, isuthisa abantu abahluphekayo, isuthisa abantu abadinga imisebenzi, isuthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukene, isuthise njalo osomabhizinisi.
ibhizinisi kuloke kuvaliwe izinto eziningi ngakho ke umkhonomi uzayo lokhu dilika kanti ke ngabe bavule kakhulu kulalokho abakwenzileyo ukuze kuvuke umkhonomi labantu bakwazi ukuziphilisa babhadala ischool fees bondle abantwana ngendlela efaneleyo nxa kusavaliwe ngalendlela kutsho khona ukuthi impilo izaqhubeka inzima kakhulu ebantwini bangasela mali yokudla yokuziphilisa yokondla abantu babo
manje nxa sikhangele ukubana imigoqo le yekethisiwe kodwa lokhu kungavunyelwa ukuhamba-hamba lokusebenza kwemithova engekho phansi kwezubuko lokunye okunjalo bekungamelanga konke kwenziwe na ukuze umnotho uvulwe
ye abakwenzileyo lanxa kuvuliwe kulokhe kunengo abangakwenzanga lokhe bevalela amakhombi i-transport i-private transport engasokazukho into engafanelanga ephula amalungelo abantu ngokuba abantu bazondla ngaleyo transport bondla abantu ababo ngaleyo transport baphilisa ilizwe ngaleyo transport i-transport yona leyo injalo iya-contribute iyancedisa ekukhuliseni umnotho welizwe idala imisebenzi yenza zonke izinto leziyana ngakho ke nxa uvale i-transport engasoya kozupho uvale i-economy uvale ukuphila kwabantu uvale ukudla uvale ischool fees uvale konke abantu abangakwenza nxa besebenza into embi kakhulu kanti ke futhi inani leli le 100 lokho elincane ngoba phela bazivama ukuvimbela imihlangano yepolitiki yiyo injongo yabenkulu ukuthi abangahlangana abantu abalombono ongahambisani lwezanu PF ongahambisani lokahulumende abafuna ukuthi abantu bahlangane ngakho bayayisebenzisa i-COVID-19 ukuvimbela i-exercise of our political freedoms
bona abantu sebe landela na imigoqo ye COVID-19 nxa sikhangele ukugqoka ama mask ukuchelelana lokunye okunjalo bese belokhu bekwenza na
lapha nalaphana yebo abantu basakulandela ama lockdown belokhu bewalandela abantu begqoka ama mask lokhu begeza izandla lokhu besenza zonke be social distancing kodwa ke ngempilo yeZimbabwe kuba nzima ukuthi abantu bakwenze khona lokho njengoba kufanele bayeminyana kuzo kukhona laphana bathwale nzima bayefika sekusebusuku emakhaya bathwale nzima futhi kwenza kube nzima ukuthi ulandele yonke into okufanele ukuthi uyilandele ukuze uvikeleke kanti ke uhulumende bengakwenza kube lula ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngokuthi avule umkhono mavule impilo yabantu abuyisele i-transport le ngasiyo yakozupho emgwaqweni ukuze abantu bangaminyani ngokuba phela i-social distancing kayenzeki kozupho
umnumzana efidlela Ncube amandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19 i-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism. Umgcinisihlalo webandla elibusayo elezalo PF esigabeni seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi ibandla lakhe lithola usikelo oluningi kakhulu kulesi sigaba kanye lelizweni lonke jikelele ngenxa yenhlelo ezimqoka eziqutshwa nguhulumende. Uthi kusobala ukuthi ibandla lezanu PF lizanqoba njalo ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023. Kungxoxo ayiqhubele Studio 7 umnumzana Moyo yena ungumphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North President Minister uthi inhlelo lezi zibalisa ezokuthelelezela ukwakhiwa kwezibhedlela amaklinika izikolo ledamu legwayi Shangani kanye lomgwaqo weBinga Siyabuwa kunye lowekamaTV Binga ukukhangelelwe ukuletha inguquko ezigabeni zeMathebeleland. Asizweni exoxa ngalolu daba losithandekile emhlanga weStudio 7.
Usekelo siyaluthola ngoba zona ezinhlelo engikhuluma ngazo konke kulokhu kuphuma kumanifesto ezanu PF ngoba abantu konke kulokhu izinto ababekhulume kudala ukuthi vele bazifuni ezazingayenzakala. But kanti sezenzakala and ibona abantu bayabuya ngobuningi babo ebandlela elibusayo. Kanti sezenza ama-structures, zenza ama-sales, zenza ama-brand, zenza ama-districts up to the province, up to national ngama-internal elections ilungiselela ukuya kukhetho ngo-2023. Ngiyathembisa and ngisisho ukuthi sisiyafika ku-2023 izalo kuye sikhangelele ukuthi ithole 5 million votes for upresident and ngibona ngathi sizawedlula yona leyi 5 million sekungasakhona sibe kubo-7 million votes ngehlelo ezibiswa yi-ruling party ebantwini.
Sike saxoxa kona lo umsakazo lamanye amabandla ezombusazwe bathi labo sebethola usekelo oluningi ezigabeni zenkayi elupane lazezinye zeMathebeleland North zingabe zindala zombili yini?
Obvious kulandala zombili izanu pfiza ngoba okumangalisa ngoba inkalakatha abantu abasadingi lokhani kwesilogal ukuthi abantu bafuna into ezibambekayo njengoba ngibengibutshela ngento ezibambekayo nxa labo bebe lapho okubambekayo kuye ebantwini at least ingxenye but mna fuka ukuthembisa ukuthi abantu bethu they are very happy they are more than happy ngezinto ezenziwa yi-Second Republic nezanu pfiza
shake sikhulume lebandla lemthwakazi Republic Party lithi lisola ukuthi inotho esemathebeleland iya thuthukisa ezinye izigaba zelizwe kungabe kuliqiniso yini lokhu njalo inotho yena leyo selikhulume ngayo kuthuthukisa njani isigaba semathebelele
azinto engiyijabulelayo dadewethu ngepolisi ebishwe ngubaba umnankagwa yikuthi kungaze kube konke kuya ku-central government but kathesi uphume lo hlelo lwe-devolution kulama-devolution funds kule mali eziningi ezibuyileyo eprovinci zingena through rural district councils ngoba yikho lapho kulamagephu khona zona ezinhlelo ebengikutshela zona ezemgwaqo ezama-irrigations ezinye ngeze-national projects amanye ngama-provincial projects balapho kule gap khona like ama-clinics izikolo imigwaqo le ama-dust road izibhorane konke lokhu yi-local development so ngamagephu asekhavaz imali zona ezesikhuluma ngazo ze-devolution fund like yona liminyaka sinikwa ibhajethi ye-19 billion ehambe yakuma-councils wonke kuma-rural okukhava amagephu ana ama-projekt ebengikhuluma ngawo
silokhu sikubona la ama-project sike sabuza njalo umgcini sihlalo wemathebelele north ku-MDC Alliance umnumzana Dubeko Sibanda uthi hayi Khama TV Binga Road akuhambeki lokho kuseseyi-dust road
Khama TV Binga Road and bengikhuluma ngakho futhi emini kukonokho ukuthi bekule steering committee evela ku-cabinet ebona ngama-emergency road rehabilitation wona lo mgwaqo liqiniso sibili nxa usuka eKhama TV usiyafika eBinga bekunikwe i-contract i-company eyi-one ukuthi yenze ama-portal filling but ikampani lana kubonakele sesesikubonile labo sebebuyela be-steering committee ngahlala labo phansi ngazavumelana ukuthi lani umgwaqo sokuze siwenze kube yi-emergency ukuthi umgwaqo lana kudingwa amanye ama-contract maybe 3 or 4 kungabi yi-one company ngoba ingaphuza ukuthi kuqede kuze kufike isikhathi sezulu then kusibuya khonapha eBinga kulo mgwaqo okade waqala ngawo aluba la u-chairman we-MDC Alliance umaduke aluba ukutshelile ukuthi hayi aluba la ubongile ku-president ukuthi kulo mgwaqo okade wakhulunywa ngawo iBinga siyabhuwa road kwakungahambeki dadewethu but kathesi usulungisiwe usugradiwe uyatshelela uze uyefike siyabhuwa uzeudlule siyahlangana le Marsh West
iningi lingathi lezi zingabe zizinhlelo zezanu PF yini njengebandla kumbe ngezikahulumende njalo likhankasa lisebenzisa zona kumbe kwehlukene yini ibandla lezanu PF nohulumende
indlela okusebenza ngayo wonke ama-parties nxa sisiye ekhethweni baphuma lama-manifesto and ama-manifesto abantu bengawathanda ama-manifesto lana inhlelo abaphume lazo ze-party nxa i-party leyana isiwinile isebenzisa zona ziyani inhlelo ezikumanifesto ukuthi i-government izi-implement so inhlelo lezo zaqalisa kuzanu p f kathe seziku-government sezi-implementwa i-government yezanu p f because mind you is not an inclusive government i-government ekhona ngezanu p f
lo ngumgcini sihlalo webandla lezanu p f esigabeni semathebeleland north umnumzana Richard Moyo njengenhlala yenza i-studio 7 iphe omunye wakhe umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance emathebeleland north ithuba lokuphawula okumi khona ibandla lakhe ngalolu daba ngesizwe ingxoxo yakhe nosithandekile Mhlanga we-studio 7 lapho athi inhlelo okukhulunywa ngazo ngumoyo azibonakali ngokupheleleyo kulesi sigaba
okwakuqala uRichard katsho ukuthi izikolo lamaklinika ayiwo akhiwe yimali ye-devolution fund yiwaphi angeke waqamba ngoba kawakho okwesibili ukhuluma ngegwayishangani gwayishangani into leyana kudala yakhulunywa ngayo siyake sibabone nje kwelinye ilanga babekhona bathi go babaleke kungabi lalutho oluba khona ilupane i-provincial hospital akhuluma ngayo kakula lutho into esiyibonayo kuphela ngamaphephandaba athona sebefaka imali but imali yakhona kuground asiyiboni thina njengabantu bemathebeleni north now ukhuluma ngomgwaqo wesiyabhuwa usiyegogwe into abayenzileyo banikeni izimali babuya bafaka igreda kulowo mgwaqo ukuthi kabagrede asibhuqu olukhona besikhuluma nje kathesi lezakhamizi sithi lo mgwaqo ngesikhathi sezulu awusahambeki akula lutho olukhona siyakwazi ukuthi le lapho phutha khona usiya ekaroyi bake bafaka amabhakane besithi sebefaka itara but lanamhlanje aku ula lupo olukona. Imali ya devolution tina njenga bantuwe matebele note ukusebenza kwayo kanye asika kubona. Iwange ipower station le ekhulunywa ngayo esikwaziyo kuphela ukuthi iyengezelela isikwelede selizwe kuphela kodwa lokho okuphuma kiyo sibisibili thina kasikuboni. So ke ngamafitshane into engayitho ukuthi hayi uRichard Moyo uhlabelela nje idina yakhe ukuthi bemkholise njalo ID lo mdudla ngoba yibo obasi bakhe. But thina njengabantu bemathebelele ndinothi asila nguquko asila ntuthuko esiyibonileyo evela kuhulumende lo okhona lokho engenile. Uphose kufane nje lo hulumende kaMgabe ngabantu nje abazinika izimali bedle izimali kumbe nje kuthatha amaplazi iwangele okukhulunywa ngayo ipower station eqiniswe likhona mamhlanga kakula lutho olumangalisayo sibisibile esingalutho ukuthi lukhona esikubonayo nje okukhanyayo okukhulu inkalakade yesikwelede esesithethe esivele eChina. But in terms of ukuthi imali leyana isebenzeni iyede value bani asikakuboni thina abantu bemathebeleni North. So bona nxa bekubona uRichard hayi bakubona nje ngoba bake behambe begqoka amahovorosi abo amhlophe lamahelmet besiyathatha impikitsha kodwa in terms of ukuthi khona sibisibili esikubonayo kuground akula lutho olukhanyayo kuyafana legwayishangane yakhona yizikwelede nje ezokuthi zingabuya bedle ilizwe lisale lilokhu lithiwa khona lilezikwelede kulalokhu elakugweleda eChina kodwa impumelo yakhona phansi ingakhanyi.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights aselenyanga eziyisithupha elokhu elinde ukuthi umthethwandaba wahlulele udaba lokuthi inkampani yeZupco yiyo yodwa evunyelwa ukuthwala uZulu. Ngalokho linhlanganiso ithi kumele umsebenzi wokuthwala abantu uvulelwe wonke umuntu. Iphephandaba le-News Day liludaba lokuthi ibandla le-UPND elikamongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia likhalaza ngokuhlaselwa ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF ebulenjini be-internet. Isikhulumeli saleli bandla sibikwa sithi lokhu kungaqhubeka kulakho ukuwonisela ubudlelwano bamazwe omabili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende usethembise ukujezisa amatitshala angayi emsebenzini. Leli phephandaba lithi umsekeli kamphathintambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi kulobufakazi bokuthi amatitshala ayisilinganiso sokungamashumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% abayanga emsebenzini selokhu izikolo zavulwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi njenjani bonke nabalaleli beStudio 7. Hayi siyaphila nathi. Ngithi nje nami ngikhulume ngento ezenzakala ngale ngasekhaya. Eyi yabona makufika endabeni yokuthi kulungiselela ukhetho uzwa ushaywa luvalo ngesizathu sokuthi lamabandla la aphikisawo ayiwathi afuna ukukhipha iZANU-PF. Hayi yazi nje into yabo yonke ngani ayinasikolo phakathi. Futhi nje angazi noma bayakubona ukuthi ukwenza kwabo mabe senza kanje kuhamba isikhathi kungekho into abayilungisayo belokhu bephikisana ukuthi hey MDC eyazwayo MDCT hey MDC esemthethweni MDC Alliance kanti kubangelwa yini ukuthi bengahlakaniphi never mind singabasupporti kwenziwa yini ukuthi bengahlakaniphi beyeke lezo nkulumo ezingabasindawo beforme indlela yokulwa nesi
sitha yazi seloke ngimamela nje futhi sengathi kuwesi since sokusele iminyaka emibili ukulwa kwabo sekuwesi kutshengisa khona ukuthi makuyiwa ku election iZANU-PF ipho lapho ezohamba khona ibashaye ekhanda ngani ngoba izobe yafuthi barobho ukuthi hayi MDC yakhona leyo T inamavota angaka MDC Alliance ilamavota angaka sokayiwinanga iwin leyizani hey man bophukeni nabo Felix madoda hayi khona hayi khona ekelana ukubanga ithambeli ngelanyama ukuthi kulo chamisa nomonzora mina nje kangiyibona ukuthi into eniyenza khona lapho ilomphumela ngoba angeke lize lisinqobe isitha ngendlela eliyenza ngakhona bafowethu hayi 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 ngcono nje leyo MDCT and the MDC Alliance ivele ife kuze kube ngcono abantu abathi ngcono MDC Alliance abulawe kube lelinye igama okwenza lokuthi kungakhompuza abantu ngiyabonga
ngiyabingelela ku Studio 7 ngibingelela kini kakhulu basakazi ngohlelo lwendlulu olwesiyenza sibe namandla ukuthi sizwe into ezifihlakeleyo ezingamanga lamaqiniso ya mina ngibuya etholo esigabeni sakomathi kamelamudevis nkomo ngibingelela umama umasanda lobaba unkomo mina ngisegoli ngosebenza hayi into zaseZimbabwe siyazibona vele incindezelo yokukhona kaningi kakhulu lapha emabhoda thina sisebenza ngaphandle hayi siyahluphile sihamba sihlutshwa indlela zonke lapha sibuzwa lokhu nalokhu vele inkululeko ayikho lapha mina ngibona nje into engabe khona ukuthi ilizwe liqunywe phakathi kube le-Matabeleland ne-Mashonaland ma besiza kithi bebhadale into lezi zama-P I P lathi uma siya kiwo besi-chajele okwa besi-chaja khona and sikamabhoda Whitebridge Plumtree Maitengo lamanye nje kusiya ku-Victoria Falls lama-boda sikamaningi alethe umkhono mikithi so vele abantu besishoneni kumele behlale bonke ngiyabonga
Bugeni Gedis Senator Bugeni uma kuphe bengawinanga i-percentage kamakhuphe ibingaphansi kwe-3.something% okutho ukuthi ebengawinanga ngisho masibona ngalowo mthetho so kutho ukuthi lonke likusenate bekungafanelanga ukuze lingene yikho abantu sebedise lingena nguhlu alingenanga ngomthetho ngemfanelo kutho ukuthi kumele libonge inkosi ngoba yalingenisa kumbeni libonge usathane owalingenisa nguhlu because umthetho olingenisayo njalo le ruling yangkhona ayikho qiniso ayikho maqiniso ibuya next state captured court case
linjani ku studio 7 thina siyaphila ngapha COVID lalokho ubunzima esibona ezweni besicela ukuthi umnumzana uChamisa nxa kungavuma kaphume edakeni lwaba laba bathengisi laba MDCT atshintshe ibizo ngoba thina vele abantwana bezimbabwe sivele sizamlandela siyamazi ngoba yithi vele esiyi-MDC yalayithi yakhona so labo abathi khona bona bakhethwa ngabantu baqamba amanga abantu abakhethwa ngabantu yibona besiba ababakhuphayo besithi bona yibo abakhethwa ngabantu babesekelelani kuwina nxa babekhethwe ngabantu uChamisa upresident uChamisa kaphume adinge elinye ibizo sizimele lapha ilibizo leli lokubangisana leli likhanya labana bathengisa ngeyinye nje ibranchi yezani MDCT le ngoba MDCT yinye ngamapapethi nje asikuphathi ngokuthi khona bona abantu abalungele ukutshintsha impilo zabantu hayi ngabantu abadinga imali ezikhwameni zabo ngabantu abathengisayo ngabantu abafanana nje nabantu abahamba bebhoda emabhawa bedinga lokhu lalokhu abala direction ebantwaneni bethu thina njalo nto la abantu sihawula kangaka besicela ukuthi uChamisa ngana uyazama lokhu
sibonane kuhle ngapha i-Studio 7 yazi bengicela uWard 7 wasetsholotsho ngapha kosiphoso ma kusifika isikhathi sokuvota abantu bengaze bayethuselwa ama-ovethi angaze ayethusela abantu iy'nduna zingaze ayethusela abantu osebhuku bengayethusela abantu abantu bayovota nje kuhle kungabi khona umuntu oyethusela omunye umuntu voteni kuhle omunye nomuntu athi uvotela ini yizanu MDC umthwakazi yini konke ukuhlela kokusala yona kumele uzivotele ngokuthanda kwakwazi ukuthi yini into eyifisayo endaweni yakho lapho ohleli khona. Uma uvota uyabe ukwazi ukuvotela ukuthi kuyini okufisayo endaweni yakho lapho ohleli khona. Ongelapho phambi isandla qala ukuze ncube lo.
Salibonani kuzo zonke indawo, ngiyabingelela okhulumayo uMbongeni Nkomo. Ngibingelela bonke abasakazi kunye nabalaleli balomsakazo. Kule kuthi ngilombuzwana omncane. Umbuzo wami ukuthi izinduna ziyizinduna ngenkosi. Manje izinduna ezikhona ngithemba ukuthi izizathu ezizenza zibe zinduna kwakuyibukhosi. Manje uma sezizinduna angazi ukuthi zizinduna ngokubika kubani nanokuthunywa ngubani. Imbiko yaziya kuphi engathi iya sezizinduna zikamongameli. So uma kuzinduna ngokomdabu angazi noma ngiyaphazamisa, ngicela lingisize kakhulu lapho ukuthi uma kuzinduna ngokomdabu kufanele impela inhloko yazibe yinkosi. Asivunyele sibeke inkosi yakithi phezu kwezinduna zakithi. Yebo.
Ngiyabingelela msakazi weStudio 7 kanye nabalunke msakazi ngisungananime ngento eyenziwe nguhulumende ophetheyo eZimbabwe futhi abantu bakithi esiNdebeleni babefaka amatshe esikhumbuzo lokhumbulo labo abantu ababulawa ngesikhathi seGrawundi. Uhulumende esuka amatshe eNyamalanga esuke engabathathi izinyathelo kulokhu okwenziwa ngabantu. Lento-ke ayinele izosisuka sinje simaNdebele sinesinokuthukutheka bethi thina sineswebha lezinye singabantu besiNdebeleni. Kanti kunganjalo yathi sisuka sikhala sinezinyembezi ngabantu abasilahlekelayo. Ngabe impilo zethu zimi kahle singabantu umathekelele ngabe lebesekhona abantu abashona isikhathi esibakhumbula labo abasilahlekelayo. Siyafaka izikhumbuzo zabo, sifakile manje isikhumbuzo manje sikhishiwe la sisafaka ebhanako sakhishwa. Kusho ukuthi icala ngelikabani makunje thina sithi siblema uhulumende ophetheyo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, lokhu kutholakala izidumbu zabantu ababulawa lizulu lesiphepho uHurricane Ida kwelemelika. Izolo, abahlenga abawelwe ingozi bathole izidumbu ezinhlanu endlini okugcinwa khona asebekhulile. UMongameli Joe Biden uvakatshele indawo ezitshaywe lizulu leli ezivalisa iNew Jersey leNew York izolo. Wazise ukuthi uhulumende wakhe uzaphathisa abawele ingozi le. Sixoxe lomnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York, okwaba lomonakalo omkhulu wezulu leli eline ngeviki edluleyo.
But thina eBuffalo New York usicezile mijana asatholanga into eningi. Izulu yebo belikhona kodwa belilizulu nje elifladayo eliwisisihlahla lapha nalapha lathatha lamagetsi kodwa hhayi thina selini hhayi sike sakhompleina kodwa hhayi siyakwazi ukuthi i-New York City okungani useduzane lakhi ikakhulu le misebenzi sihamba siyafika khona kube lomonakalo isikhathi esiningi i-flooding i-transit yakhona sibe-flooded kodwa hhayi thina ngokwethu hhayi singeke sibathala ngaleli zulu belikhona abakandi hhayi bakhona abantu abawelwe izandla kubalimamizilo kuphuma amakhethi kodwa hhayi thina lapho sikhona hhayi singeke sathala kangako.
Bathola yini uncedo abantu abawonakalelwa izindlu kumbe izakhiwo bencediswa ngohulumende?
Yebo, uhulumende wenenyika uyanceda kakhulu ngoba i-hurricane leyi yadeclare ukuthi iyi-disaster. So nxa yokuthi sekuthiwe i-hurricane i-disaster kuyatsho ukuthi ezikhwameni zikahulumende nama-department athize kahulumende kumele ephume nama-resources wabo bencede. So hhayi lapho ingakhulu kwele Louisiana lapho esibone lo mongameli uBiden esiyafika khona wadeclare ukuthi hhayi le i-disaster sibonile dalo ingatsha zahulumende ezingena ifema ne-CDC le-Department of Housing and Urban Development. Sibabonile nje hhayi bayabonakala rabo njalo khanya bayasizwa nabantu bebapha ama-temporary shelter lokubapha ukudla amanzi abagulayo bayakhangelwa. So hayi uhulumende walapha ukujayele lokho. Siyazi ukuthi ama-hurricanes zilelakho khona indlela yonke, kodwa u-Ida ube ngu-number 5 top 5. So hayi i-government ikhiphile konke ama-resources bayazama ukunceda abantu lapha abanganceda khona. Njalo siyananzela la ukuthi abantu abaningi bazoba nenkinga yokuthi ngadunga la flood insurance nxa imoto yakho ikhukhulwe ngamanzi kumbe yonakala, i-regular insurance yemoto akayisoze ikuncede.
Umnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.